sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uTano Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 19 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uselobele amakhansila ebandla le-CCC alichumi lesikhombisa 17 incwadi ebazisa ukuba sebesusiwe ukuba ngamakhansila.
Ngoba kunje ubaba uSengezo Mashabangu udingwa ngamapholisa secatshile ebhalwini, sizacela amapholisa sometime ukuthi engenye umuntu ongancedisa amapholisa ukuthi emvumbulule ngubaba uPhukene.
Ivandla le-CCC likhuthaza uZulu ukuthi angene ezitaladeni ajengisele ekhonona ngesimo sezombusazwe.
Ihlezi ikhuluma ngokuthi ifuna ukwenza ama-demonstrations, but singakhangela izikhathi eziningi inkulumo zabo ziphelele emoyeni. So labantu lapha eZimbabwe abasela themba labo ukuthi bale capacity kwenza ama-demonstration.
Abalandeli bomdlalo wenguqu batshengisa ukudana ngesinqumo sokuba iqembu labo elesizwe ama-Warriors lizadlalela elizweni le-Rwanda imidlalo yangekhaya ngoba inkundla zeZimbabwe zimanikiniki.
Iziningi izinto ezazikhulunywe nguhulumende, zikhulunywa ngumphathi ntambo uCasty Covent ukuthi uzabe ezenzi nakhathi zikakazenzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uselobele amakhansila ebandla le-CCC alichumi lesikhombisa 17 endaweni zelizwe ezitshiyeneyo incwadi ebazisa ukuba sebesusiwe ukuba ngamakhansila. Ozithi ngosaphethe isikhundla sikanobhala jikelele uMnumzana Sengezo Tshabangu exotshisa amalunga la wathi kabakhethwanga nguZulu kodwa babekwa nje inkokheli yebandla ngalokho kumele baxotshwe. Amakhansila la iningi lawo bengakobulawayo okulaba lichumi lambili ababalisa uMnumzana Shepherd Sithole, Nkosinathi Hobe Mpofu, Donaldson Mabutho, Takunda Felix Mazana, Simbarashe Dube, Tinevimbo Maphosa, Thobeko Meli, Arnold Batsirai, Zibusiso Chongwe, labonkosikazi Sarah Kronje, loDorcas Sibanda. Abanye abaxotshiweyo ngabe eMathebeleland North leSouth, Maswingo leEpworth. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kuliqiniso ukuthi ama-councillor ethu akobulawayo 12 azuze izincwadi ezifanana lama-MP ukuthi abasasebexotshiwe bebanjeni. Konke lokhu thina abantu bebandla labantu sithi kuyize izinto ezingasoze vele ziphumelele, ngoba kunje ubaba uSengezo Mashabangu udingwa ngamapholisa secatshile ebhalwini, sizacela amapholisa sometime ukuthi engenye umuntu ongancedisa amapholisa ukuthi emvumbulule ngubaba uPhukene, ngoba uPhukene nguye osekhuluma egolomba abantu esecacada sibili ukuthi ngani uyakwazi konke. Thina esikwenzileyo kuqothwa ama-MP sesihambisa yamangala ku-High Court, sibona ngani icala lelizangena amasinyane njenge-agent case. Yikho-ke ama-MP akobulawayo axothiweyo lawa angazihluphi izinto ezizadlula. Abantu laba bakhethwe ngabantu, angazi ukuthi babaxotshelani, bathi abakhethwanga ngabantu bona bahamba baya ku-general election, baphonga ubhixa abantu betshayisa abantu kama-BP ngenxa yomona.
Manje nxa kungenziwa ama-by elections, lizathatha nyathelo bani? Lizabisela bona laba na kumbe kuzaba lokhetho olwama-primaries ebandleni?
Siyakwazi ukuthi ngaze siye ku-election kobulawayo sizabutha konke, but sibona ngani ukuchitha izimali zesizwe. Umizanwe ingafuni ukukhontestwa ngabantu kayideclare i-one party state. Singake saqeda iminyaka engu-5 lokhu sigijima sisiya ku-by-election. I-by-election eyenziwa ngumuntu ozibazela isikhundla, an impositor, hatshi sithi singake sabamba inhlwa ngekhanda okunengi siza kukhuluma ngoba khathesi indaba le isecourt into esifunayo kakhulu engathi emqoka ukuthi ubaba uthengezo ezireport emapholiseni ubaba uphungeni uzancedisa amapholisa ngoba yibo abantu abaziwayo ababili kuphela abadunga isizwe sikamthwakazi bakhuluma ngokuthi abantu abakhethwanga ngabantu baphi abantu njengoba abantu sebahamba bayabakhetha ku-general election njalo abazwisisi ukuthi thina asizange senze i-primary sasilama-studies angu-4 i-nomination i-CV i-vetting i-consensus le-validation akutsho ukuthi umuntu oyezuza abantwana abaningi obeleka mwana noma ubabhula nguye oyezaba ngu-councilor mbe MP kwakuhlanganiswa konke lokhu sibona ukuthi ayiso muntu ophuma lapho ungene lapho ophuma lapho ungene lapho abathi i-procedure political prostitute sasikhangela okuningi ngoba kwakulabanye ama-CIO abanye abavela kumonzura abanye abavela indawo eziningi befuna ukuthukuza amakhanda abo hhayi okuningi ngingake ngakukhuluma la ngiqinisa nje amakhansela ethu ukuthi angazisoli ngamaqhawe wonke umuntu oxotshiwe laphana kazazi ukuthi liqhawe iphathi kayisozimlahle ngoba kusipha amandla kakhulu sifisela abantu bakithi bonke abesithi abazwayo bengalahli themba ngoba laba isigilamkhuba basetshenziswa izanu thina sibindani lochabangu sibindana lezanu
Lo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ibandla le-CCC likhuthaza uZulu ukuba atshengisele emigwaqweni ekhonona ngesimo esibi elizweni. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntatheli zizindaba yethu umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Lokhu kukhulunywa ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Ostalo Siziba namhla eHarare otshele intatheli zizindaba ukuba ngendlela isimo esimi ngayo elizweni kumele kube lokutshengisela ikakhulu ngokhetho olungaqhutshwanga ngemfanelo. Usiziba uthe abantu akumelanga bethusele ukuba kukhona okuzakwenzakala kibo nxa bengaqala ukutshengisela ngoba kulilungelo labo.
Thina sikhume sobala ukuthi amaZimbabweans alelungelo ku-constitution weZimbabwe ukuthi-ke betshengisele ngokungasuthiseki kwabo ngendlela-ke ukhetho olwayenzwa ngayo emhlaka 23 August. So yikho libona sikontinua ngenhlelo zethu esijineyo ama-political program okumeka sure ukubana siyalungisa udaba ke olusezimbabwe and amazimbabweans njengoba ngikhulumele ku-section 59 alelungelo ukubana eziveze ukungasuthiseki kwawo.
Uqhubeke esithi loba nje ibandla lakhe liqakathekisa ukukhulumisana nebandla le-ZANU-PF kusobala ukuba ukutshengisela iyo yodwa indlela ezakwenza uhulumende weZimbabwe alalele inhlupho zabantu. Uthe ukuxotshwa kwamalunga awe-CCC edayele ephalamende ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungumsekeli kanobhala jikelele webandla leli ukwenziwa libandla le-ZANU-PF. Kodwa umholi womsebenzi kubandla le-ZANU-PF umnumzana Mike Bima uthi ibandla lakhe alilani lokwenzakala ku-CCC.
Agenda to have those recalls. Extremely happy with having a majority in parliament as we are, and it's not our agenda to recall, it's really an internal affair.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Initiative for Democracy umnumzana Mike Mlilo uthi akaboni ukuba ibandla le-CCC lingenelisa ukukhanga abantu ukuba batshengisele emigwaqweni.
Ihlezi ikhuluma ngokuthi ifuna ukwenza ama-demonstrations, but singakhangela izikhathi eziningi inkulumo zabo ziphelele emoyeni. So labantu lapha eZimbabwe abasela themba labo ukuthi bale capacity ukwenza ama-demonstrations.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi esebenza e-University of Zimbabwe efundisa izifundo zombusazwe umnumzana Desire Sithole othi ngendlela abantu abethuselwa ngayo akaboni ukutshengisela kuphumelela.
I-CCC uthi iyenza ama-demonstrations karesi solungaba ludaba olukhulu ngenxa yokuthi sokulama-violence ayenzakalayo kakhulu. Sabona laphana ukwaphosa kwathotshwa u-Promise Mkhwananzi laba kuyahle kubatshengisa ukuthi bayesaba labo abe-CCC ukuthi kuyenza ama-demonstrations noma ama citizens akhona ayesaba
ukodwa esinye isakamuzi seHarare esisekela ibandla le-CCC umnumzana Libert Muganu uthi uyamukela inyathelo lebandla leli elokuba kutshengiselwe emgwaqweni.
Thina njengamasapota e-CCC sithi vele i-CCC i-right ibize amademo, sokufunakala amademo ngoba lokho kwenzwa yi-ZANU-PF akulungelanga. It does not reflect the will of the people. Sesifuna ama-demonstrations ukuthi suggest ama-displeasure ethu ngama-elections ayenzakalayo.
Kusenjalo, omunye ozithi unobhala webandla le-ZANU-PF uTafazwa Manyika uthi uselubele incwadi ePhalamende exoxisa amalunga angamachuma isikhombisa awebandla leli esithi sebemile ukuba ngamalunga alo. Kodwa obona ngokukhitshwa kwemibiko kubandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthi ibandla leli kalimazi uManyika. Ekhuluma lentatheli izindaba izolo uBima uthe ibandla leZANU-PF kalimazi uManyika njalo usomlomo edayele ePhalamende umnumzana Jacob Mdenda ayibala incwadi yakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abalandeli bomdlalo wenguqu batshengise ukudana ngesinqumo sokuba iqembu lenguqu lesizwe yama-Warriors lizadlalela elizweni leRwanda imidlalo yangekhaya enkezo yeWorld Cup ngoba inkundla zeZimbabwe zimanikiniki. Iqembu lama-Warriors likhangelelwe ukudlala lele Nigeria eRwanda ngenyanga ezayo. Sixoxe lentatheli izindaba uLeo Munende ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuyinto eyangisa kakhulu ukuthi iqembu lama-Warriors alisoze lidlale imidlalo yalo e-World Cup eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwenkundla ezivunyelwa yi-CAF le-FIFA. Ngoba ungakhumbula umphathi ntambo owesport uCasty Coventry usele minyaka leminyaka esithembisa ukuthi kule nkundla lapha eZimbabwe ezilungiswayo ukuze zenelise ukudlalelwa ibhora ngama-Warriors. I-National Sports kwathiwa amabhakethi sethengiwe kodwa safika isikhathi sokuthi i-National Sports yaze yavalwa amabhakethi engekho kungela mali. I-Rufaro Stadium lakhathesi Lucky Valley of course le kwakungeye-council kodwa ziningi izinto ezazikhulunywe nguhulumende zikhulunywa ngumphathi ntambo uCasty Coventry ukuthi uzabe ezenze lakhathi sikakazenze njalo sokusegcekeni ukuthi ubengenzi lutho xa sesiyabona iqembu selisiyadlalela eRwanda bekungaba ngcono sibe ngabadlalele kumbe eduze.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani ikwehluleka yini kukahulumende lokhu kumbe kukhona okwenzakalayo?
Okuqala ikwehluleka kwamphathi ntambo uCasty Coventry ngoba nguye owayetshona ethembisa abantu njalo ngiyothembisa abantu mzwana unveila i-normalization committee eyeZifa wathi ibhola lizadlalwa eZimbabwe. Kube sekusiba ikwehluleka kwahulumende ngoba uhulumende laye kufuze ebe efaka imali ezintweni ezinjengalezi izinto zilungiswa inkundla zilungiswa ibhola lethu lidlalwa and then kube siba le normalization committee yona le eZifa ehlekayo ngoba kulenkundla eseZambia kulenkundla eseBotswana indawo ezokuthi izizalwane zeZimbabwe abantwana beZimbabwe nxa befunga yabukela ama-Warriors bakwazi ukuhamba kuyabo kuyisikhatshana nje njengaseZambia from Chirundu it's less than 45 minutes there's a very beautiful stadium kulenkundla enhle evunyelwa yi-CAF evunyelwa yi-FIFA. So uhlubonthi abantu laba bebambene lohulumende iZifa normalization committee uCasty Coventry kanye lohulumende ebagombolozela vele sebephambanise kakhulu.
Ungasitshela ukuthi abalandeli benguqu osuke waxoxa labo ngodaba lolu ubona bathini?
Kulabalandeli benguqu abathi ngabe ibhora leli lidlalelwe eZambia ngoba iZambia iseduze kumbe eBotswana ngoba la iBotswana ngani iseduze ngoba bona bebesithi njengoba ama-Warriors ebesele isikhathi eside engavunyelwa ukudlala imidlalo le labo bebefunga ukubona iqembu la lidlala nxa kwalili ukuthi lidlalele eHarare kumbe koBulawayo alifakwe kumbe eduze yikho abakuchona. Bese kusiba labanye abathi njengoba siqeda kudlala leRwanda sizadlala leNigeria kungangcono sihle sihlalele eRwanda iviki lona lelo sibeze siyadlala leNigeria ivele eduze kodwa lokho akulani lati ngoba iNigeria yiyo ebuya kithi ngabe sithina siqonde eZambia iNigeria yiyo ade ibuya kithi ayisithi ade siya eNigeria.
ULeo Munende yintathele zindaba ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umqeqeshi weqembu lenguqu elabesifazane uShadrack Mlawuzi owetheswa icala lokubamba ngokungekho emthethweni ilunga leziphatha amandla zeqembu uphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso i-US$300. Umlawuzi ubikwa wazama ukuya ecansini ngamandla lowesifazane ungaqanjwanga igama leli qembu likwele South Africa. Ukhangelelwe ukuya emthethwandaba ngeviki ezayo kuyathoniswa icala lona leli. Iphephandaba le-newzimbabwe.com lilodaba lokuthi ibandla lezanu PF lithi obezithi lilunga lebandla leli esaphethe isikhundla sikanobhala jikelele uThafatswa Manyika obesithi usexotshise amalunga ebandla lezanu PF awedalele parliament angamachumi ayisikhombisa 70 kumele abotshwe ngoba akwenzileyo kulicala. Okwamanje balaleli sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonana, salubonani basakazi e-Studio 7. Hayi, leli lizwe bathi liziyiZimbabwe leli linzima. Kanti leli lizwe lona liyobuswa njani abantu kubanye? Liboswa kuphela yibo nje abantu besishoneni. Thina ngapha eMandebeleni usho bana akula umuntu angaphosa leli lizwe. Njalo bathi lona liboswa kuphela ngama-Ovetarian. So bana asilizwe lethu thina esingaso ma-Ovetarian asibonini asebo mdimini eZimbabwe.
Badala ninjani ku-Studio 7? Yazi ukuthi nami le nto kaChabangu bengayi-understand, kodwa after sengilalele lesikhulumeli sakhe ngiyacabanga ukuthi lo baba lo ukhuluma into eyiyona yona. Angeke vele kuvume ukuthi obulawayo sizophathwa umuntu obuye emaswingi. Akuvumi lokhu. Wazini ngathi wazini ngebulawayo lo muntu? Akuvumi vele. Ayikho inqubekela phambili azoyisa azosenzela yona. Otherwise nje uzositshontshela labo bulawayo. Siyavusikibe emaswingi. So besicela umthwakazi aphathe umthwakazi. Umuntu ayibe fee utshamisana naye abe fee. Ayikho le nto le msakazi ukhuluma ngena lo sekukhulumile.
Studio 7 ngiyabiyekela. Hayi ubaba uMnangagwa sokumedlulela ukhathi kunganjani ukuthi azistepele down nje yedwa angadinga ukuthi kuthiwe re-election. Akastepe down ahlale phansi. Labo sengezo cabanga laba bazama ukuthi bezinuka baqhwapha bengabantu abadala. Bakhulile so bantwana and bazele i-future yabantu ababo bayibeka ngaphi? Bayibeka ngaphi i-future yabantu ababo? Kusho ukuthi bala bazala ngabala bantwana. Yikho bekhangelele zabo izinto. Abazwela abantu beZimbabwe bakhangelele bona ukuthi bethole okwabo ukuthi badle basuthe kukwanile kodwa kwabanye abantu ababacabangile. Okwamanje impahla ziyakhwela ezitolo, akuthengeki, ukudla kuyakhwela, impuphu ikhwelile lokhuyana okungayenziwo. So ukuthi bacabange ukuthi abantu baphile njani, baphile njani osengezo chabanga lokhu besenza babidliza bebulala ilizwe besenza so.
Sakubonani Studio 7 ngiyalibingelela laphana, ngiyalibingelela ngithi njani lonke. Ngulalo umuntu lothi khalipan pokendo lokhuzendo losengezo chabanga ubaraiti lo muntu la ukhohlakele lo ukhohlakele. Kati sekunje uyakhuluma ungaphe khuluma so ungaphe akakho ekhaya ukhulume kwenye indawo kodududu abantu baright baraiting abantu bewona ikubona izinto lokho ikubona izinto abantu elungavele engasitsheli ukuthi yabasekhenda ngento engelanceda kulanceda lokho into abayenza leyo singezitshaba ngolo khalaphani phukeni wangikhona lo. So vele into yangikhona vele hayi asonto eright le and umdakalo futhi khonapho uyadubeka funatoda wabaleka eZimbabwe futhi kodwa abasekeni nendlela enjani ngabuyela eZimbabwe angakhulumi lokhu kwi-WhatsApp lapho ekhuluma izinto zakhe ezingacaciwa.
Studio 7 ndithona njani badala, ngiyalibingelela ngenhlonipho enkulu. Ngisithi uNkulunkulu ngayelikhokhelela emsebenzini yena yonke eliyenzayo. Siyabonga kakhulu ngokukhuluma kwethu lama kuzwakala elizweni lakithi esikufuna lesingakufuniyo. Hayi abantu besisisinye yami imvumelana labo kakudemonstrate sibili kakhulu kakhulu eZimbabwe especially arale lawayo kudemonstrate siluthi amapolice angazama ukuvimbela abantu sibili bale kakhulu balwe lapha sibili la bazibone babona ukuthi into eyenzakala elizweni ayifunakali ngoba vele kunyanyile okwenzakala elizweni lakithi lapha vele kumele uhlale kudemonstrate sibili kuvumela kusengabi lokwesaba futhi singabi ngamagwala singethuselwa ngamapolice athunywa abantu izangumnangakho ibadlala ezanu-P F siyethuselela ukuthi sinedemonstrathela ngoba besenza izilima asizozilima thina sesabona ubumenemene bezanu bonke and lokhu behambe ebumenemene babo babudala sebelokhu belanda komba so awusela umuntu ongaziyo ngobumenemene babo so abantu ababhikitha kakhulu sibili khulu ate emazweni sizabhikitha siloku serious diniwe ngentu ngembuso yezanu thina ndinokudinga sibila akukhanya kolakhanda kolamsilo ombuso wezanu lokhana ukuthi kumbe vele umnangakho yenzani haya osokuthi ngathiwa vele bavele bamyekele gqishwe umgabe wakhombane balekele esouth africa wahlala wakhethwa omunye nangokwesikhathi siphikisana kungcono kukulo kubele elizweni lethu yena kulanto ayenza ngitsho ntsho uyayangisa lokhu akwenzayo ngake yahlalela phansi akhohlwa ngokwalothi wayengahlali phansi imali elayo esuthi siwasuthi imali yokusela onke layo layeza ehle ezeyekufa ngakeyatshiyayo yahlala phansi akathiyela abanxa bangapha kuvusi bangenza ngcono kulayo lo wabengabezana yayilokhu akwenza into zamanyala ngiyabonga okukhuluma ngosibandankwele butswana
salibonani emsakazweni ustudio 7 ngoba ningathi liyakunaka balaleli bemsakazo ikakhulu thina bangapha emandebeleni bebegiya lano Richard Moyo labo mabutho Moyo obelieve kaule bethi nangakho khona ukubonisayo okuzikhambenelayo kuye besitsho bekhuluma nje into engekhoyo nanku kwamanje kunini kwaqala nento okuthiwa Zambezi water project le uthiwa izosiza emathebeleleni nini umgabe wazo wafa layo uyazafa kwamanje sithi ye abanayo imali yokuthi baqedeleni but into emangazayo ukuthi imali zona ezabazithathayo emamayini akithi ngapha emandebeleni u-Obed Mpofu umsundulo wonke awuselanwele ngemali zona zibe zitshontsha kulokuthi balungise banikeze abantu amanzi ukuze abantu babathakazeleli yazi lusizi kakhulu okhulumayo nguthulani ndlovu enkaya kwenduna usikhobokhobo
qum kuyahlelela ye hayi ninjani kodwa abantu bakithi hayi thina siyazama sibona nje ilizwe lakithi eselijike kwayenziwa amazakhwa kambe kule lizwe okuthiwa ma kuthiwa umuntu uvotelwe bese kuthi uyarikholwa noma ngwezanu noma nge-3PC kuyenyanyisa lokho okuthi omunye umuntu uyavuka ecabanga unwa ikhanda eZimbabwe I don't think it's a sovereign country so kuyilizwe nje lingalamthetho okuthi umuntu nje noma engalala ebhemimba nje nenjengo abesezithi hayi kungcono ngenze lokhu lalokhu then la uminister lokuzeni uspokesperson iseparliament kumbe kuthiwa ispokesperson kumbe kuthiwa yini usegugile lwana ubaba kambe from 8 eloku ekhona phanda lokuzeni auditor general welokuzeni ehome affairs wasuka lapho wasesiba khona lapho kuthiwa ispeaker of parliament kanti leni tonga lalisuthi lilani yiko seliphambanisa izinto eziningi kodwa-ke mina ukubona kwami ukuthi akusela politiki eZimbabwe we are playing games kuthiwa umbonelele ngaphi kuyafana lokwabiden lokuzeni nature now nalothi yena hhayi basukelwe akula kusukelwa vele ilokuzeni ilebanon kule minyaka emingakhi abantu labana sebebona ukuthi abasela ndawo yokuhlala ngoba sebe-overcrowdile ilokuzeni i-israyeli yikuthi siyahlasela ilokuzeni egaza ngoba badinga indawo yokuhlala so yikwe ngukhangeleyo mina kodwa-ke la ilizwe lakithi aliyekele ukuzanga mani lokhu yokuzanga lokhu yikudlala sibulamazane amazakhwa thank you siyabonga
studio 7 linjani studio 7 ye kanti yini awuthi ama-audio engafundwa yini engafundwa ikile mphose lami lapho ye khonokho sokusenzakala kathesi kwakuchabanga liqiniso leli sikubonile thina esikhathama elishini sibuzani le siku-ground bekubuya umuntu simkhethele ukuthi abe ngumuntu okufanele amela abantu abasha bese kubuya lowa uphambili kumbe uthandwa yilaphana abantu ephethe zonke izinto abe nguyo ophethe yonke ibhola so-ke ngaleyo ndlela abantu disgruntlement abantu they are not happy khonokho sesikubona kathesi vele nje ungakhangela i-election yangkhona yonke it was a shembo yikho-ke manje libona kuvela zonke zonezi zinto veli i-election yonke enziwayo ayingikufopha khangela kathi siyena umongameli ngokwakhe angithi abantu they are not happy anti uthetha abantu abagwabafaka bodwa khonaphana so kusolekani yisi sikhathi se-revolution ngekhathesi isikhathi se-revolution ngapha yithi kwelamandebeleni bafuna ukuyimphoza abantu
so ikathesi this is a result ukukhulunywa umthwakazi is a result of 51 wabuye nje ikathesi phezu impumba komthwakazi bakulisizwe sabo lokuba amaqembuqembe ngalaso ze kwasise ngiyabonga ngiyabonga studio ngathi ngapi imuli
Hello ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 Kwezemelika uMongameli Joe Biden obekwele Israel izolo siphenduke kwelemelika lapho abikwa ekhangelelwe ukwethulela idale indaba yokuphathisa ele Israel kunye lele Ukraine. UBiden ubikwa ezacela ukuthi amazwe omabili aphiwe imali engamadola ayizigidi ezilikhulu iUS 100 billion dollars. Kodwa ingxaki ekhona ukuthi akula somlomo wedale le parliamente ele the house kulandela ukususwa kukaMnumzana Kevin McCarthy esihlalweni. Abebandla lama Republicans abayibo abamele bakhethe usomlomo ngoba bebaningi kuleli badale kule bandla lama Democrats abavumelani ukuthi ozathatha isikhundla sika somlomo ngubani okwakathesi obenguye obekhethi obefuna ukuthi akhethwe ngumnomzana Jim Jordan kodwa kukhanya akuphumeleli ukuthi uzakhethwa Ukuhlaziya udaba lwempi ye-Israel sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni saqala ngumbuza ukuthi uyibona njani impi ye-Israel leyamabutho eHamas.
Uchawe Israel kufana lokuthi kuchaywe umntwana weAmerica. Soke ke lapha umntwana wangekhaya lo mntwana wemzini. Nxa sekwenzakele ingozi angikhole ukuthi ungavikela umntwana wemzini ukwedlula owangekhaya. Ngibona ngathi kuza kuba lo mahluko omkhulu ukuthi izikhali umbe uncedo olukhona luzaqonda ngapi mina ngilubona luqonda eIsrael masinya masinya ukwedlula eUkraine soke ke khonapho yikho lapho okulenda bakhona ngaphandle kokuthi le impi yeIsrael yehle masinyane kusale liyane eUkraine kodwa ke mbona ngathi sokona ke khonapho ukuthi nxa kuyikusekela akusoze kuphindwe kusekelwe ngokufana nayo lowa besitsho besithi sizasekela indawo zombi
manje ngokubona kwakho asoze sibone na kuqala impi yomhlaba iWorld War 3 ngenxa yendaba yonale eHamas leIsrael
yelapha kule potential enkulu kakhulu kakhulu ukuthi kungaqhamuka impi yesi iWorld War ngoba ukwenzakala kwakhona kwenzakale ngendlela leyane yokuthi Hamas ithethe iIsrayeli ngesidumo bengalindele njalo kwafa abantu abanengi amaJuda la afileyo angaba khona lapho kubo 1300 kumbe 400 gibo lokho sokuyinto enkulu kakhulu njengokuthi sebebuyele emuva bacabange ukubulawa kwabo nguHitler khona ngale. Soke ke khonapho ke labo ukuhlasela kwabo, ukuyidliza kwabo imizi le eyabantu baseHamas ngale eGaza. Nxa ukhangela ukuyidliza kwakhona, hayi umhlaba wonke ungathi kawuthokozi ngendlela abachaya ngayo. Manje ke ngikhona beza ngiyena ke bayiphakathi. Lapho kulabantu kazana khona njengoba nchilo ukuthi banenga bangesoze baphume laphana ukuthi basuke eGaza ngokwehluleka kokwehluleka okujine kanti ke njalo khona ukuthi bakucetshelwa amagetsi bancitshwa ukudla bancitshwa amanzi lakho ngokunye okuzakwenza ukuthi umhlaba ungathi uyahlokoma elinye ilizwe liza sukuma lithi asambene sihle silwe sonke khona lapha manje ke la iAmerica isivele sithile ngoba nihambe phambi so asazi ke khona apho baba mbona ngathi kule potential enkulu kakhulu ukuthi kungaqhamuka impi yesithathu yomhlaba wonke.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni esigqibela uhlelo lwalamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande.